sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 18 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi weOxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo legciwane olutsha osoluqhamuke kulelo lizwe.
Thina njengabantwana besikolo imali siyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senze ama-online lesson lawa ukuthiwa singakwanisa ukuthi siwayena.
Izifundi zemakolejini sezisole kakhulu amakoleji ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-internet. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcwethi zempilakahle zisithi lokho kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcitshi zempilakahle zisithi lokho kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Sebefika kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,552 abantu asebetholakale bele coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu, 1,326 asebeke balaliswa yilumkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane ezifika phose amachumi amathathu, 28,551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu, 106.2 million. Ababanjwe igcikwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Elemelika yilo elokhu likhokhela ngokubale nani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele. Sebekuzigidi phose ezingamachumi amabili lamathathu, 27.7 million yabulala abafika phose ingxenye yesigidi, 463,483. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi weOxford AstraZeneca obusuthengwe yilelo lizwe awusebenzi kuhlobo lo-coronavirus olutsha oluhlasele iSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukhokhela inhlelo zesifundo zokuhlatshwa kwamajekiseni avikela imikhuhlane eUniversity of Witwatersrand eJohannesburg, uSkwica Mfundo Shabermadi uthi impumela yocwaningo abalwenzileyo iveza ukuthi umuthi weOxford AstraZeneca vaccine abebewuthenge eIndia ngeviki ephelileyo awulamandla phezu kohlobo lwecoronavirus esitholakala kwele South Africa. Uthi bathole ukuthi amandla alo muthi ayisilinganiso songamachumi amabili lambili ekhulwini, 22%, kusitsho ukuthi uyakhulelwa yi-501Y V2 variant etholakala kwele South Africa lakwamanye amazwe ambalwa.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Uhlobo lwegciwane elitha leli lilokuthile okungekho emuthini owawulungiselwe ukulwisa igciwane lakuqala.
That particular spike protein means that it might well be less effective in terms of neutralizing the activity of the virus.
Uhulumende uthi impumela lolucwaningo iphume evele sethengile umuthi weOxford AstraZeneca vaccine. Lolu hlupho seludale ukuthi uhulumende amise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni alo muthi obekhangelelwe ukuthi kuqale kungensuku zatshwala. Sekube kwatholakala futhi ukuthi umuthi lo akufuzanga kuphele inyanga kamabasa ungasetshenziswanga. Umphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize uthi sebelindele ukuthi ingcitshi zezempilakahle zibaphe umhlahlandlela.
First thing we want is our scientists must tell us what do we do with AstraZeneca and how quickly can we...
Sifuna basitshele ukuthi siza kwenze njani nesigidi samajekiseni alo muthi esawathengayo.
The plan is to find out from scientists how to deal with it going forward.
Umnumzana Madu uthi basacubungula ukuthi kambe umuthi bangawusebenzisa unjalo yini njengoba ulawo amandlanyana ukuvikela ukugula okudlulisa amalawulo nokufa kwalabo asebehlaselwe i-coronavirus. Enye ingcitshi kwezempilakahle unkosikazi Glenda Gray uthi indaba ezimnandi ukuthi usukhona omunye umuthi okhombisa ukuthi ulamandla ekulwiseni igciwane le-501YV2 leli.
The J&J A26 vaccine protects against severe disease and hospitalization and death.
Sesithole ukuthi ivaccine yenkampani yeJohnson and Johnson iJNJ at 26 ilamandla okulisa igciwani le-501Y.V2 elitholakala kwele South Africa
from the A26 J&J vaccine.
Lezi ndaba sezemukele ngendlela esijeneyo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngemva kokuba uMongameli Ramaphosa azise ukuthi labo abazukuchiwa phandle nxa sokuhlatshwa iJackson lokuzivikela ku-coronavirus. Abanye bakhala ngokuthi kungenzeka kutholakala nzima kwalomuthi kwenze kube nzima ukuthi labo njengezalwane zakwamanye amazwe bawuthole lula njengokwazisa kukaRamaphosa. Abanye njalo bathi kumiswa kohlelo lokuhlatshwa lokhu kuzafaka impilo zabo engozini njengoba iSouth Africa iyiyo ehlaselweyo okwedlula wonke amazwe kuzwekazi le-Afrika. Kodwa kabanye babalisa unkosazana Catherine Moyo bathi lezo zindaba ezihlupha abafunayo lowo muthi hatshi bona.
Ifike ibizo ngubani leyo vaccine? Mina I don't remember ngi-applyile i-vaccine. Ifikele abantu ebantwini baya bayifunile. Mina as long as ngizobe ngi-sanitizer ngizifakele imaski yami ukuthi bona bathini ngama-vaccine angeni ndawo azange ngibize vaccine mina. Isithunywa sami nje asivumi ukuthi ngifake i-vaccine.
Kusenjalo ingcithi zixwayisa ngelithi sekungenzeka kube neminye imihlobo ye-coronavirus evumbulukayo okuzaqhubeka kusenza kube nzima ukuthi imithi yokuyivikela esikhona isebenze. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi zakobulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokutholiswa kwazo amanzi i-council yaleli dolobho elokhu iqhubeka ngohlelo lwayo lokwabela amanzi ngemva kwensuku eziningi. Lanxa izulu liqhubeka lisina, osekulakho ukugcwalisa amadamu anathisa idolobho leli. U-Anastasia Ndlovu osethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izakhamizi zakobulawayo sezilomnyaka zibhekane lodubo lwamanzi olulokhe luqhubeka izulu lisina kuhle lonyaka osekuchiye zimangele ukuba uhlupho selungaphi. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomqhele Gumede ngomunye wabamangaliswa yikwenza kukamanisipala.
Ngibhekane lodubo lwamanzi, amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya paper esithi bafuna 600. Thina lokho esiwagcine mid February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akasazwisisi okwenzakalayo manje.
Kunosizi ukuthi ngakhuluma ngokuthi bani kuleso sibanga kodwa kabasitsheli okucacayo ukuthi usifo kuyini ngoba lonyaka izulu liningi. Besikhangelele ukuthi njengoba izulu linile labo bazakubona ukuthi abazali bababekezelela ngesikhathi kungalamanzi kathi esikabasinika manzi.
Ukhansila wePhumula unkosikazi Sikhululekile Moyo ongumgcini sihlalo weFuture Water Action Committee uthe sebeguqula uhlelo lokwabela abantu amanzi.
Kathi sesikukhangelele njengeBulawayo City Council sikuhlelo lokuthi sesiqalisa ukuthi sesibisela kuhlelo lwe-144 hours oluqale lamhlanje. Usho ukuthi abantu zabakuzwisise ngoba ngemva kwalezi nsuku besikwanisa ukuthi abantu baqede iviki kumbe kube yi-10 days bengelamali. So yikho ke kulushupho olukhulu, kodwa khathesi nendlela yokuthi amaphasi ethu lawo asincedisa ukuphamba amanzi aseqalisile ukusebenza eflosses. So khathesi sesiphumba amanzi amaningi. So siyaqalisa ngokuthi sithesta amaphasi ethu ukuthi wonke amalokuthi siwanike ama-144 schedule. Kube sokusithi kusiyafika mhlaka 15 sebe sesiku-72. Kusiyaphela inyanga ka-February sebesese ku-48 hours. Kuqalisa uMashi sikhangelele ukuthi at least sebe sesithola 24 hours.
UBulawayo obhekane lodubo lokugavunelwa amanzi kumnyaka ka-2020 kulandela ukoma okuthethe phose iminyaka emithathu okubangele ukuba amadamu atholisa idolobho awome. Kulandela ukuna kwezulu lonyaka, uZulu ubekhangelele ukuba athole amanzi malanga onke kodwa kwehlule kulandela ukungasebenzi kahle kwemitshina ebilungiswa edonsa amanzi osekubangele ukuba idolobho liqhubeke ligavunela uZulu amanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolitshini sezisole kakhulu amakolitshi ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-internet ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izikolo kwele Zimbabwe ezivalisa amakolishi zivalwe nyakenye ngombimbitho ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 okwenza ukuba ilizwe libe phansi kweziqondiso ze-lockdown. Izikolo eziningi zigcine zibanjwa ngamandla ukuqhuba izifundo, zisebenzisa indlela zakulezi nsuku eziguqela ukufunda ebulenjini be-intanethi. Kodwa amakolishi amaningi kawakenelisi ukuba asebenzise indlela lezi kakuhle, kuthi leko yaqhubeka ephezulu kuna bengafundi malanga onke. Utafasa Jikandiwa isifundi sekolishini ye-Christian College of Southern Africa COSA uthe bathwele nzima ezifundweni zebulenjini ngoba lendleko yokuthenga amagagasi edatha layo ibiza.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senza ama-online lesson lawa kuthiwa singakwanisa ukuthi siwayena. Sesikhanyela futhi ngesikhathi lese-COVID kunzima kakhulu ukuthi sikwanise ukuyadinga imali phandle la. So besicele ukuthi uhulumende nxa engakwanisa sincede.
Lokhu kusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union Zinaso umnumzana Dapiwa Chirika yena okhala ngendlela amakolishi asebenzisa ngayo i-internet.
Well, it is undeniable that online learning is the future and we must embrace the tech revolution. We must never compromise the right to learning in the name of
media. Loba nje kufuze sifunde ebulenjini be-internet, akumelanga siphambanise ilungelo lokufunda sifuna ukuphumelela kwamanga. Uhulumende kumele abone ukuba uyanikeza izifundi uncedo lokuba zenelise ukufunda ebulenjini.
Incitshi kwezomnotho umnumzana Ngqobizida Mlambo ukhuthaze uhulumende ukuba alungisise udaba lolu.
The price of data in Zimbabwe is too exorbitant, as we all know, and far from the reach of many poor students. And when I talk about poor students, I'm talking about those students who come from working class families, if there is any way.
Indleko yemali yokufunda ebulenjini eZimbabwe iningi kakhulu, kayeneliswa ngabantwana babayanga abenelisi ukubhadala imali efunwa ngabo econet. Ukukhwezwa kwemali leyi kuphazamisa abantwana abangabayanga.
An ordinary student might need to have full access to the internet.
Inkokeli yeZinaso ithi amakolishi afuna ukwenza imali ngesikhathi izifundo eziningi zisenkingeni yokuthola indlela ezingabasiza ukuphila ngesikhathi esinzima kangaka. Imizamo yokuthola imibono yamakolishi yehlule, kodwa umsekeli kamholo we-University of Zimbabwe Paul Mafumo utshele iphephandaba le-Standard izolo ukuba izifundi kumele zise izikhalazo zazo emakolishini ngokubhala incwadi. UMafumo uqhubeke esithi ukufunda ebulenjini be-intanethi sekuncede kakhulu izifundi, esithi nxa kulendubo ezikhona kazikasiwa kuye labamanye amakolishi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umantshi eHarare namhlanje walile ukupha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kumalunga amabili ebandla le-MDC Alliance uJohana Mamombe loSisile Yachimbiri. Ababili laba babotshwe ngeviki edluleyo besithiswa icala lokuyisa amapholisa. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomthetho zithi leli licala elingamelanga ukuthi olidalileyo avalelwe esitokisini kumbe khona kuncitshwa imali yesibambiso ngoba umuntu ulakho ukuhlawuliswa nje imali ngamapholisa ifine. Omunye obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba lamhlanje ngunkosikazi Priscilla Gagonye owake waba umphathintambo wezisebenzi kodwa sokuthiwe uzamiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. Ukagonye wetheswa icala lenkohlakalo ngoba ethiwa wayethengisela abantu izitanda zokwakha izindlu okungekho emthetheni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecumula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukubotshwa kukaPetronella Gagonye owayengummeli wephalamenti eGoromonzi ukhombisa vele ukuthi omongameli bezanu babe vele beyizigelekeke. Akungapheli futhi lokho. Mana ngisho ukuthi akutshengiseli isifiso sikahulumende uZanu wakhathesi sokunanza umthetho kumbe ukuvalela izigebenga ezibusayo. Hatshi, mina ngibona ngathi umzana Mnangagwa uqonde khona ukuqunta bonke ababesekela umuEuropa Mugabe ngaphambi kokhetho luka 2023.
Yena ukagonye umbona engumuntu onjani? Engabe ngumuntu obemele vele abotshwe na kumbe usenindwa nje udaka?
Umama uKagonye wayevele emele iconstituency lapha engakhe khona. Evele engumuntu lwana owaziwayo ngokuhluphana labasekeli beMDC ethatha amaplazi amakhiwa ngeganyavu lokunika abasekeli bakhe indawo zokuhlala ezingekho emthethweni. Ngisacabanga ngomunye umnyaka ethathelwa izimpahla lemota yeParliament ngenxa yezikweleti. Kuthiwa khona imota yeParliament wahle wathi eyinikwa wahle wabhalisa ngebizo likayise. Hayi, umama lo wayevele ethanda ubhuqu lomsindo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belegciwane lecoronavirus elizweni lasemhlabeni jikelele. Ngesikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane.
Abasekeli beqembu lomdlalo webhola laseMelika eleTampa Bay Buccaneers lokhu libejabulela ukuba zintshantshu zalonyaka kwaleli qembu esigabeni saphezulu eseNational Football League emncintisweni walonyaka omkhulu walomdlalo weSuper Bowl odlalelwe esigabeni seFlorida izolo ntambama. Leli qembu belilala lentshantshu zanyaka enye okuliqembu leKansas City Chiefs elinqotshwe nge-31-9. Ingcwethi zezempilakahle zakwelemelika ezohlangothilwe US Centers for Disease Control and Prevention zibika ukubana kulobufakazi obuveza ukuba umhlobo we-coronavirus ovelela kwelebhilithane uthelelana lula njalo umemetheka ngesiqubu esikhulu kwelemelika ukwedlula uhlobo lwanyakenye lwaleli gciwane. Inani labantu abayithekelela esihlengeni saseZanzibar esiphansi kombuso weleTanzania ezwekazi leAfrika libikwa liqansa lanxa inani laba banjwa yi-COVID-19 kulelo lizwe lalo lisidla ubhedu liqansa.
UZulu ukhonona ngembadalo ephezulu eyokuthola isithupha esiqondileyo ngemva kokuhlolwa igciwane le-coronavirus. Lokhu sokudale ukuba iningi ligcine lithenga izithupha ezingaqondanga okugcina kubangenisa engozini yokujeziswa ngabomthetho. Ikhomishini ekhangela ngenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isaphenya inhlanganiso ezibikwa kuyizo ezipha incwadi ezingaqondanga eze-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
isithupha esiqondileyo kundawo ezivunyelweyo nguhulumende kubiza amadola emelika angamashumi ayisithupha lanhlanu, i-$65, kuthi laba abathengisa lezi zithupha babiza amadola emelika angamashumi amathathu. Unkosikazi Nosizo Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uchaza ukuba kungani uZulu ekhetha izithupha ezingaqondanga eze-COVID-19.
Hlupho lukhona endibonayo ukuthi abantu beze begcine besiyathenga ama-certificate yokuthi lapho kumela kuye thathwa khona ama-certificate adura. So nanxa ungabhadala 65 wena le umuntu ekuchiphisela nge-$30 isibhethu uhambe umuntu inochiphileyo. Why vele igovernment ingayehlisi or vele ama-certificate la ukuthi umuntu eteste ethathe for free?
Okusekelwa ngumnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association.
Indaba ebangela ukuthi abantu bathathe izithupha zomgonyati lezo zotshenzi bahloliwe igciwane le-COVID-19 kuyikuthi kuyadula. Sikwazi ukuthi $60 imali eningi kakhulu nxa siyiqathanisa imali e-South Africa kumbe le mali yeZimbabwe i-RTGS. Asikatshelwa ukuthi vele imbangela yokuthi ifike ku-$60 kuyabe kuhlanganisweni kwamanye amazwe khona kuphansi. Asikatshelwa ukuthi nekuthi why idula kangaka.
Ama-laboratories abika isipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa igcikwane le-COVID-19 agoqela i-Closet Clinical Diagnostic Lab ese-Avondale eHarare le-Genau Pathology Laboratories layo eseHarare. Umnumzana Justin Moyo osebenza eGenau Pathology Laboratories ulandule lokhu esithi abantu abaphandle yibo abasebenzisa ibizo labo nxa besipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa iCOVID-19 hathi bona kumbe izisebenzi zabo.
No, these are people by the street corners, you know, from the dark alleys of our towns.
Laba ngabantu abasezitaladeni abazama ukuqilibezela kodwa ke abaphumeleli kulokho. Ayisibo bantu abasebenza lapha kithi. Ngikhuluma nje kulolunye udaba oluphenywayo ngabo abantu bezama ukusebenzisa ibizo lethu kodwa babanjiwe ngoba behlulelwe ngolunye uphawu lwethu olusenza sehlukane labanye esilufaka kuncwadi zethu. Ngalokho ngithi laba bantu bacabanga ukuthi bangenza imali ngokusebenzisa amaphepha
ethu.
Udokotela Rogers Magigo ukhuluma ngengozi ekhona kumpila kahle kaZulu uma abantu beqhubeka bethatha izithupha ezingaqondanga.
Ungathola i-fake COVID certificate khonapho kasithi ulayo i-corona uzahamba kusukusela kulabo zabo uhlangana labo uhamba kuze kuyela lapho zahlala khona zabuthelela abanye umkhuhlane.
Isikhulumeli sekhomishini ephenya inkohlakalo elizweni, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, umnumzana John Makamure, wenqabe ukuthathwa ilizwi ngoba esithi lokhu besaphenya abantu laba abephula umthetho. Wagcizelela ngokuthi kodwa umathengisa isithupha kanye lomathenga bonke balecala uma bengabanjwa. Kusenjalo, ikomiti le ithole amabhokisi angamashumi amane alezinto zokuhlola igcikwane le-corona atshontshwe esibhedlela sempilo. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo wenqabe ukuphendula imibuzo mayelana lamabhokisi atshontshwa esibhedlela sempilo. Umnumzana Makamure uyalandisa.
The Zimbabwe Anti-Corruption Commission has recovered PPEs worth
I-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isithole impahla zokuzivikela ezibiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lambili lengxenye United States 12,500. Ukuphenya okwenziweyo kuveze ukubana lezi mpahla ziyantshontshwa esibhedlela sasempilo njalo zazinikezwe inhlanganiso ye-UNICEF. Lapho abaphenyi bethu besahlolisisa lolu daba sekuseduze ukubanjwa kwabalecala. Sithole eminye imibiko ukubana impahla lezi zintshontshwa ezibhedlela zikahulumende zithengiswe emkambo omnyama.
And they've been donated.
Isikhulumi zamapholisa kobulawayo uInspector Bert Nikoncube uchaze ukuba izitsheziso zalabo abatholakala belezithupha ezingaqondanga ziphiwa lugatsha olubonwa ngokwahlulelwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga amaningi akubandla lama Republicans edalele Senate kwelemelika kukhanya angasoze asekele ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump atholakale elecala lokujojozela udlakela. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela loludaba ngokugcweleyo.
Idale le-Senate kwele Melika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukutonisa amacala etheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okuthiwa wajojozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale le-Congress mhla 6 Zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Idale leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lwebuka ngowamnqobayo uMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edale le-Senate bazaqala ukukhuluma edale leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans ngoba soze bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Angazi ukuthi impumelelo yangkhona izaba njani njengoba nje kukhanya ukuthi ama-Democrats lama-Republicans ngabantu labana abalengqondo ezishiyeneyo. Ama-Republicans bathi bona kaba kubona ukuthi uTrump uphambanise ngani enje kusho ukuthi vele bona mhlobo wenhlanganiso yabo umuntu ophambanisileyo kibo kaphambanisanga bayavikelana njengoba nje sibona bevikele umunye ngale uGreen kuCongress. So asikhangelelanga lutho loba nje uTrump eza kuba nguye yedwa upresident welizwe le-America wake wayimpeachwa kabili kodwa impumela yangkhona ukuthi ama-Democrats kabasozi bekwanise uba lama-vote angu-60. Nxa bezathola abantu abazabavota labo from i-Republican Party bazaba bathathu kumbe babe bane. Enye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment leyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esile esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye simnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangibona ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokuthi ama-Republicans nxa belokhu bemesaba bemqhuqa uzaphuma nje kungelalutho kungelampumela.
UMnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika uthi kaboni ama-Republicans esekela ukuthi uTrump atholakale elecala.
Kubonakala ama-lawyers ka-Trump lama-Republican wona azozama ukuthi bethi khona lokhu Trump saphuma esigodlweni engase ngu-president lokhu ukuthi abemimpeache soku-unconstitutional. Kodwa ngibona ngani leyo asonto emqotho ngoba siyezwa abantu abafundileyo kwezomthetho bathi akulaqiniso lokho abawukhulumayo. Ama-Democrat ngibona wona azazama sibili ngobunzima babo ukuthi bevule izilonda bazazama ukuthi sibili belethe ilanga lika-January 6 libekhumbuze abantu okwenzakalayo ngoba kuyakhanya ukuthi ama-Republican amaningi asengani asekhohliwe kumbe sokukhona okukhona kumbe abanye sizisala khona ukuthi ama-constituents abo ayaba-attacka.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edale le-Senate kabili phansi kwalokho okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye bake bathoniswa kudale leli nguMnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 loMnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. Ababili laba batholakala bengela macala. Ngimbele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani besikhangele inhlobo zendaba. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu Jackson ye-coronavirus kwele South Africa ngemva kokuba sokuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo lwegciwane osoluqhamuke kulelo lizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje livalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.